kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 onhlangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle, uyahlekelela, uhlakaniphile, njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuthi ngalokho.
Umongameli Donald Trump wele Melika usencome umhlangano awuqhube eSingapore lomunye wakhe weNorth Korea, umongameli Kim Jong-un.
Ama voters roll lethu asebuyile. Sesizakhangela ke bana laba ama candidates abalethileyo kusukela ngomgqibelo ama candidates abelokuletha amaphepha abo besingawakhangeli kodwa kusukela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama nominators.
Lanxa iZimbabwe Electoral Commission isithi gwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe.
Ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu bezano PF elisemudare belingele la cost. So inew dispensation le isilethe ukubambana phakathi kwezano PF. Njalo lokhu kuzayinelisa ibandla lezano PF linqobe. Ikakhulu isikhayela ibandla eliphikisayo leMDC kukhanya into zabazimanga kahle isigabeni semudare.
Kuhlelo lapho esikhangela ngokuvota kwabantu ezigabeni ezehlukeneyo lamhlanje sisesigabeni seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi iZanu PF ilakho ukunqoba njalo ukhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Donald Trump wele Melika usencome umhlangano awuqhube eSingapore lomunye wakhe weNorth Korea umongameli Kim Jong-un njalo uthi uyamthemba umongameli Kim nxa esithi uzimisele ukusebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Usithandekile Mhlanga usethulela okuningi okwenzakale kulomhlangano.
Ekhuluma le ntatheli izindaba ngemva komhlangano lo oqhutshelwe eSingapore lamhla ekuseni, umongameli Trump uthe engasebenza lamazwe agoqela ele South Korea, Japan kanye lele China ukufeza izivumelwano zakhe lomongameli Kim. Asizweni amazwi kamongameli Trump.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle, uyahlekelela, uhlakaniphile, njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuthi ngalokho. Silesivumelwano esiqinileyo esokuthi ilizwe lakhe lingasebenzisi isikhali zombhubhiso ezenuclear kanye lokuthi kubuyiselwe amathambo enkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeMelika ezashona kulelo lizwe. Lokhu kuqakathekile empilweni zabantu abaningi ngoba behlezi bengilobela incwadi bekhalaza
ngapho.
Umongameli Trump uthi umongameli Kim wamukele kuhle inkuthazo yokuthi ananze amalungelo oluntu elizweni lakhe.
You know, we've been dealing for 3 months really, and we've been dealing through our various.
Sivele sisebenza le North Korea okwenyaka ezintathu ezidlulileyo. Silesiphatha amandla sikahulumende wethu umnumzana Mike Pompeo, yena owenza umsebenzi omuhle kakhulu. Bengingalali lokulala. Ngiyaziqhenya ngokwenzekileyo ngoba isiphetho bekuya kuba yimpi kufe izigidi lezigidi zabantu.
Uthi lanxa kunjalo izijeziso zenotho ezetheswa ele North Korea azisoze zethulwe kungafezwanga izivumelwano zezikhali zenuclear. Umongameli Kim laye ubonakale ethabile lapho ehumutshelwa amazwi kamongameli Trump abemncoma. Njalo laye uthi uyathokoza ukuthi sebekhulumile lele Melika lanxa bekule migoqo eminingi. Lo ubungumhlangano wakuqala phakathi kukamongameli weMelika loweNorth Korea. Njalo umongameli Trump uthi uthemba kuza kuba lomhlangano ofanayo esigodlweni seWhite House eWashington DC kwelizayo.
ukuhlaziya udaba lolu usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Sesiside isikhathi iNorth Korea le America ikhovele akho ngesintu ukuthi kukhona enye ezokuba ukhona akho lokhu kutshengisa ukuthi besokuzafika isikhathi vele ukuthi kukhona omunye okufanele agive in ngenxa yokuthi amanuclea aphoza ingozi enkulu emhlabeni. Ngibona bekubalulekile ukuthi abakhokheli we-America lwe-North Korea bahlangane ukwenzela ukuthi bayenze ukuthi umhlaba ube lokuthula.
Sesikhangela zona izithembiso lezi, ubona ingani zingafezeka na?
Izithembiso okwamanje kunzima ukuthi zingathi zingalandelwa. Kodwa kubalulekileyo ukuthi abantu sebeqalisile ukukhulumisana. Njengoba sike saphawula phambilini ukuthi ukuhlangana lokhu historic bekungakaze kubonakale ukuthi umongameli we-America nomongameli we-North Korea bahlangene. Ngakho izivumelwano zizabonakala ngokuya kwesikhathi. Angiboni ukuthi zizalandelwa zonke ngokubhala kwazo. Ngenxa yokuthi i-North Korea ivele yakhelwe phezu koku ukungezela amalungelo abantu esingathi human rights. Kuzaba nzima ukuthi overnight bavuke sebeyidemokrasi. Kuzathatha isikhathi, ngingathatha even 5 years or 10 years. Kodwa umhlangano lo utshengisa sobala ukuthi hhayi izinto sezizashintsha siya phambili. Kodwa zingashintsha ngonyawo lonwabo.
Kukhona eleZimbabwe elingakuthola ngalokho okwenzakeleyo?
Esingakunanzelela ukuthi iZimbabwe yona aso lizwe lilana elingathi lilamandla atheni nxa siliqathanisa le-North Korea. Sizakhumbula ukuthi i-North Korea ngale ilamazwe anjengabo-China labo-South Korea labo-Singapore. Amazwe abalulekileyo kakhulu ku-America. Ngako kuqakathekile ukuthi i-America ibe lobudlelwano obuhle kusigaba sena lesiya. IZimbabwe angiboni isiba le-attention efana ne-North Korea. Njalo kangiboni ukuthi iZimbabwe kuzashese izinto ziguquke nxa kulokwa kusaphathe laba abaphethe kwamanje bengazange batshengisa ukuthi bafuna ukuthi kube le-free and fair elections, kube le-democracy eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lanxa iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe khona sokusele insuku ezimbili kuphela ukuthi idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele-nomination court lihlale. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kumaviki amabili edluleyo umongameli welizwe wethula usuku okuza kwenziwa ngalo ukhetho njalo iZEC yathembisa ukuthi uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll izatholakala ebulenjini kodwa lokhu akwenzakalanga. Uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll khona ifike emahofisini aweZEC kobulawayo namhla ekuseni kodwa laloba kunjalo amabandla ancintisayo ekhetheni awasoze enelise ukuyithola. U-District Elections Officer wakobulawayo unkosikazi Sithembise Khuphe uthi i-voters roll isibuyile ethi khona bezaqala ukuhlola amaphepha ababhalisela ukuncintisa ekhethweni.
Ama-voters roll lethu asebuyile sesizakhangela ke banalaba ama-candidates alethileyo kusukisela ngomgqibelo ama-candidates abelokhu eletha amaphepha abo besingawakhangeli kodwa kusukisela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama-nominators. Nxa bekhona ku-voters roll kuyabe kuqondile amaphepha abo bayahlangana lawo e-nomination court. Nxa abantu bakho bengekho ku-voters roll siya kufonela sikubize uzothatha iphepha lakho uyedinga ama-nominators aku-voters roll.
Abamabandla ezombusazwe akhalaza kakhulu ngokuswelakala kwe-voters roll bethi bekufanele ngalesi sikhathi sifinyelelwa ngumuntu wonke ukuze benelise ukuhlola ukuthi abantu ababasekelayo babhalisile. Omunye walabo umnumzana Bednico Bebe owebandla le-MDCT ekhokhelwa unkosikazi Thokozani Khuphe othi le ngenye indlela yokubaqala.
Kungaba ngezinye indlela ke ezokuthi ke basicunule ke njenge opposition. Kodwa ke sikwenzileyo thina ke state na hayi labo abasayinelayo nasizathatha ke wonke umuntu okusayinelayo ukhangela ukuthi i-voter slip yakhe uyibone sibili ukhangele lesithupha ukuthi kuyahambelana lesithupha. Njalo ezakwenza ukuthi sithathe abantu bonke labo abasayinelayo sibathathe izithupha zabo sihambelazo ku registration center. Ukwenzela ukuthi nxa sokusiba lempikisano yabi khona ngilakho ukuthi ngibe lobufakazi bokuthi hayi umuntu lo nguye osayinela lapha. Njalo i-registration service slip yakhe ngiyibonile, njalo ngaphinda futhi ke ngabuya lesithupha sakho ukuthi kubonakale ke sibili ukuthi hayi nanguye umuntu osayinile, umuntu oqondileyo.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuthi idalele nomination court lihlala ensukwini ezimbili belokhe bengabonanga i-voters roll.
Kuyasidanisa ukuthi sisasele 2 days ukuthi nominations court ihlale izekhi kayifuni ukuveza i-voters roll okusikhanyela sobala ukuthi mhlawumbe already zekhi sokuyindlela esiqala futhi ukuthi benze ukhetho lwabantu bengaluthembi ngoba akulandlela abantu abangaya ngayo kunominations court bengabonanga ivoters roll ngezindlela sokuzindlela izekhi esiqala ukuriga ngalo ukhetho.
Isikhulumi seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube umnumzana Mbuso Siso uthi baya kusola ukungavezwa kwevoters roll ethi njengomanyana weMDC Alliance yikho betshengise lenge viki edluleyo bekhonona.
Njengoba ubonile uviki ephelileyo i-alliance yenze imatch eHarare ikhala ngengxenye yezinto zona lezokhuluma ngazo ezevoters roll ukubana ingabi khona ebantwini ngesikhathi okutshengisela ukuthi kukhona ubutsotsi obufuna ukwenzakala sibili from ibandla elibusayo.
Idalelo lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele nomination court liyahlala ngolwesine kuyona le iviki mhla ka 14 Hlangula. Njalo kumele abancintisayo basekelwe lo babasayinelwe ngabantu ababhalisele ukuvota. Ngenxa yokungavezwa kogwalo lwamabizo ababhalisele ukuvota, akwaziwa ukuthi bazakwenelisa na ukuthi babhalise ukuze bancintise kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi lamuhla uye endlini yo owayesiphathamandla sikahulumende umnumzana Xavier Kasukwere eHarare ngendlela yokudingisisa ukuthi uqinisile yini ukuthi wabaleka elizweni ngoba amasotsha ayifuna ukumbulala badubula indlu yakhe ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esuswa embusweni ngomnyaka odluleyo. Lokhu kuza ngemva kokuba umthethwandaba wale ukulahlela kachana icala eletheswayo uKasukwere elokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni. Kubikwa kutholakale inhlamvu zempopho endlini kamnumzana Kasukwere ezinenga kakhulu, kukanti le miduli ibibhobokile ilamanxeba. Ukuthethwa kwalolu daba kuzaqhubeka kusasa emthethwandaba. Live Talk uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection lamuhla sikhangela ukwethulwa kogwalo lwebulenjini loluhlu lwamagama abavoti i-electronic voters roll. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulungiselela ukhetho oluhlaziya ngembali yokuvota kwezigaba ezehlukeneyo lamhlanje sizagcila ke ngesigaba seManicaland. Okwamanje othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Italy lilungiselela ukuthumela amakhulu lamakhulu abantu kwele Spain ababaleka emazweni awe Africa besiyazama impilo engcono ezwekazi le Europe. okulinyathelo elisolwe ngumongameli Emmanuel Macron wele France esithi kungumthetho wamazwe omhlaba ukwamukela abokuza. Umkhokheli webutho lakwele Pakistan uGeneral Kamar Javed Bajwa ukhokhele iqula elethekelele kwele Afghanistan lamhlanje laya kukhulumisana lomongameli Ashraf Ghani emzameni yokuletha ukuthula kwele Afghanistan.
Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela, zona indwendwe emabhanga seziyinhlala yenza lapho uZulu aphiwa ingcosana nje yemali nxa ithe yatholakala. Wona amafutha ezimota alokhu enzima ukuthola, njalo abanye sebeqalile ukukhweza intengo yawo. Unkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo uthi intengo yempahla ezitolo ayisabambeki.
So ukukhwela kwezinto njengoba ngisitsho, amatamatisi ungeke wawathenga emagrosa kufuna ezitolo, kufuneka uzilimele ngoba ezitolo kulezi nsuku amatamatisi liyanyanisa kukhwelile sibili. Lokho kuthandwa ngabalaba abangathi bafundile, abangathi sebefuna akuthiwa ngama-breakfast cereals akhwelile babami. Yiwasebusela abantu ukuthi banakane ukudla, ngabe impuphu yesintu ichiphile, ngabe vele asilila ndaba lawa ama-breakfast cereals, singabe sesizidlela impuphu yonyawo uthi lempuphu yamabele ngoba izinto sezidura kakhulu.
Ingcwethi ecubungela izenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okunye okungakubangela ukuthi intengo yempahla idle phezulu ikuthi kuya ngokuthi umuntu uthenga ngandlela bani.
Intengo le iyabuyilanda i-US dollar, so nxa kuyikuthi i-US dollar i-percentage yangkhona abayinika abathi nge-US dollar ikhwela, intengo iyabe ikhwela njalo ngoba iyabe ilanda i-US dollar. Thina asikakwanisa ukuthi silungise impahla eningi ukuthi sikwanise ukuthi sizithengise, so siphila ngama-imports. So sitsho ukuthi sifuna imali eningi ukuthi sithenge ama-imports, ama-basic commodities lo unye esikuthengisayo. So abantu bayabe sithi nxa bengacharge i-price le besihamba e-black market bathenge i-US dollar ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ama-imports besebenzisa i-US dollar.
Unkosikazi Khumalo oyingcwethi njalo kwezokudla uthi ngabe uZulu esidla ukudla kwemakhaya okufana lenyawuthi lamabele ngabe kungcono, kodwa intengo yakhona layo isikhwelile.
Uzaqala ngochago oluyilona olungadliwa umntwana ludliwe ngabadala. Esasisithi liyadura lalo siba yi-125. Ya, bakithi isichago selukhwelile. Selibi manje khathesi i-starting point i-136, 135. I-1 litre yochago ukuthi iyimalini. Ningakakhulumi ngezimpuphu lezi ezesintu amabele lo nyawuthi avele kungathi kukhwelile. Thina siwafunela ukuthi abantu sibanenge esi-positive, esi-HIV positive, yikho esifuna ukukudla. Manje u-government kenze ukuthi kulinywe kube kuningi khona kuza sichiphela, laba abapositive bakusebenzise ngendlela efaneleyo ngoba impuphu yakhona ingcono kulempuphu yomuntu.
Ukutshera uthi ngenxa yokuthi ilizwe alilamafekitali okulungisa impahla, intengo izayala ilokhu iqonga.
Silokho silayo esithi 3-tier pricing, ngoba abaprice amathathu. I-price ye-US dollar, i-price ye-cash nxa ulamabhondi, le-price eco-cash kumbe i-swipe kumbe i-transfer. Ungasenani uthi ukuba bomankuja uthi akuvumelwa, kodwa ama-price alokho abuya kanjalo. So yikho ama-price eqonga ngoba i-US dollar emsikeni it's around 55-60% nxa abantu sebelithengisa.
Kwamanye amazwe nxa intengo yempahla ikhwela phambilini kokhetho, uZulu kavoteli ibandla elibusayo.
Ingcwethi zezombusazwe zithi iZANU-PF lakho kunqoba kukhetho lwamalunga edale lephalamende lwalonyaka esigabeni seManicaland lanxa owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe wayelosekelo olukhulu kulesi sigaba. Okunenga sikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zeManicaland zithi azilani lokususwa embusweni kukamnumzana Robert Mgabe njengoba bezwisisa umbuso omutsha. Kube lelinye icele elithi iZANU-PF ingathola imbila zithutha lonyaka njengoba ibingananzi intuthulo yalumango ikakhulu nxa kukhangelwa inotho yamatshe aligugu amadayimana ahuquluzwa mihla ngemihla kodwa inzuzo ingaphenduki ukuzothuthukisa isigaba. Indawo ezinjengeChipinge eminyakeni ilizwe lisanda kuthola uzibuse zazisekela ibandla leZANU Ndonga ukuthi ngeminyaka yabo 1990 ibandla leZumu elalikhokhelwa ngumoye umnumzana Edgar Degere lathethela iZANU-PF amavoti njengoba osamanyika babesekela uTegere. Kuthe ngokubunjwa kwebandla le-MDC ngomnyaka ka-99 iManicaland yaba ngeyinye yezindawo lapho ibandla leZANU-PF elahle lalahlekelwa lusekelo ngesilinganiso esilikhulu. Ngomnyaka ka-2008 iZANU-PF yathola izikhundla eziyisithupha edayela ePhalamende kuthi MDC yathola amashumi amabili okwamangalisa abanengi. Kukhetho luka-2013 iMDCT yasala isebunzimeni ngokuthola izikhundla ezinye kuphela kuthi iZANU-PF ezingamashumi amabili lambili. Ingcwethi zezombusazwe zithi akusoze kube lomohluko kukhetho lwalonyaka. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Richard Mahomva othi ukususwa kukaMgabe akusho ukuthi iZANU-PF izehluleka ukunqoba eManicaland njalo abantu abamkhethayo kungabantu bebandla hatshi abakhe. Njalo uZulu sewavuma ukuthi inguquko yobukhokheli ikhona.
For power to be sustained, it means that it has to be consolidated. And Mgabe is by no way consolidating the power which you think is
yikho abantu befundiswa ukulandela amabandla hathi umuntu. Ukuthi umuntu ethi uhamba kukaMgabe kumbe kwabanye abakhokheli bahamba labantu babo njengalokho okushiwo kwezinye indawo akwenzakali. UZulu uvele ehle elandele umbuso omutsha oyabusukhona njengalokho okwenzakalayo. Yikho eManicaland iZANU-PF izazinqobela.
Isakhamuzi seManicaland umnumzana Trevor Nguo uthi iZANU-PF ngeke inqobe ngoba yehluleka ukunaka iningi labantu abemdare danganda leshiyadzwa indawo athe kwakumele zithuthukiswe nguhulumende ngenzuzo ayithola kulezi ndawo alethe imisebenzi njengokwethembisa kwakhe.
Nga eManicaland like Chipinge yemutare uyevumeni industries nga otanganda bakhona nga but asiboni i-development of infrastructure. Thina we are suffering especially thina emakhaya. We are seeing anything from this government. Siyabona ukuthi iZANU-PF ilolomotshangwa ochinotimba opamchunguri nga eManicaland but iZANU-PF they must just go and sleep ngale eHarare.
Enye njalo ingcwethi yezombusazwe umnumzana Craig Dube uthi ukukhishwa kukaMgabe lokuxabana okwenzakala phakathi kweZANU-PF akusoze kuyidlise kukhetho lwalonyaka eManicaland njengoba ingxenye eyanqobayo kungxabano le elacost kuyiyo eziphetheyo ngalezi nsuku. Kodwa ngakucelele MDC uthi akaboni linqoba eManicaland njengoba kulokudonselana phakathi kwalo.
Ngxabano phakathi kwe-G4 lelacost kuZANU-PF kanye lokususwa kukamongameli uRobert Mgabe angiboni ukubuyelisa ibandla leZANU-PF muva esigabeni seMutare ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu beZANU-PF elisemutare belingele lacost. So i-new dispensation le isilethe ukubambana phakathi kweZANU-PF njalo lokhu kuzayinelisa ibandla leZANU-PF linqobe ikakhulu isikhayela ibandla eliphikisayo le-MDC kukhanya into zabo azimanga kahle esigabeni seMutare.
Isikhulumeli sebandla le-National Patriotic Front ekhanya isekelwa nguMgabe umnumzana Jairus Mawarire uthi kulamalunga angajabuleli ubukhokheli beZANU-PF obukhona manje asemanyeni labo abawaziyo ukuthi azavotela i-NPF kukhetho lwalonyaka. Lokhu yikho osekwenze lwaba ludaba egudwini ingxoxo mpikisano zokunqoba kwaMnangagwa endaweni ezazivele zinqotsha umgabe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.
Yebo yebo yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ale balaleli iStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Liyazi
ke ingoma yachaya ishabalala rhythm kodwa ke lapha ichaya Mr. Style ngomhlobo wegqum ithi yona awungitshele sithandwa isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebisilazo ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Donald Trump wele Melika usencome umhlangano awuqhube eSingapore lamhlanje ekuseni lomunye wakhe weNorth Korea umongameli Kim Jong-un. Lanxa iCommission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll soluphumile alukanikezwe amabandla ezombusazwe. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ngokuvota kwabantu bezigaba ezehlukeneyo zelizwe lamhlanje sikhangele isigaba seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi iZANU PF ilakho ukunqoba kukhetho lwalonyaka. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ngo 6:30 kusasa ekuseni. Igama uChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.